Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kuze kuseni mthwaka zomuhle ngomvulo mhlaka 23 kunhlangula 2023 26 uxolo kunhlangula 2023 igama ngontungamili nkomo ezihamba phambili ibandla le-Triple C lisola amazwi kanobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa umnumzana Fikile Mbalula yena othi umholi we-Triple C umnumzana Nelson Jamisa uyisikhothamathe semelika abezanu PF bathi lanxa behlulekile ukuvuselela umnotho bakhangelele ukunqoba kukhetho ababalisi bachaya indiva amazwi kahulumende awukuthi usebakhuphulela iholo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla eliphikisayo ele-Triple C selisole kakhulu amazwi kanobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC umnumzana Fikile Mbalula yena othi umkhokeli we-Triple C umnumzana Nelson Jamisa uyisikhothamathe semelika. Ekhuluma ngempela sonto emhlanganweni we-ANC uMbalula uthe elemelika lile njongo yokugenqula umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni lifake yena uJamisa okuyinto athe akumelanga ivunyelwe. Uthe uMnangagwa uselethe enye inguquko ebivele ifunwa yimelika eZimbabwe kepha uthi lanxa kunjalo leli lizwe lokhe lifuna uMnangagwa aphume kungene uJamisa. UMbalula wethule amazwi la ngesikhathi uJamisa ekwele South Africa lapho aqhube khona umhlangano lezizalwane zeZimbabwe wazikhuthaza ukuthi zibuyele ekhaya ziyevota mhlaka 23 kuNcwabakazi ukuze kususwe izalo PF embusweni ngoba isivoxe yavoxa yadiliza umnotho. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-Triple C umnumzana Felix Magalela Mafa.
Akusethu sithina abeZimbabwe kakhulu abebandla labantu iCitizen Coalition for Change elithungamela ngobaba u-Advocate Jamisa ukuthi i-public iyabamba umlomo wangaphansi ngenxa yokuthi bayazi iSouth Africa nge-quiet diplomacy leyo eyasitshonisayo ngesikhathi ibandla le-opposition lithungamelwa ngubaba uTsvangirai. Ubaba Mbeki laye kazange eme eqinisweni wasebenzisa ubuqinga wokuthi kule quiet diplomacy. Ngalokho ke ubaba ufikile Mbalula laye njengoba elibandla le-ANC. Kambe ngathini phela i-ANC angithi yi-system ayisiyo muntu. Njalo engathini njengoba bona bavumelana ukuthi bazancedisana ngama-liberation parties lawo ayethungamela umhlahlandlela wekucathelana esingathi i-guerrilla warfare ngesikhathi sibuswa ngamakhiwa. Laba bantu yikho libona i-SADC ingananzi ukuhlupheka okwenziwa eZimbabwe ngoba bayavikelana lolimi le lamazinyo brugwe le-banti. Yikho ke asesethusi kodwa abantu beZimbabwe phela yibo abazazikhethela hayi ukukhethelwa ngamanye amazwi.
UMbalula uthi njalo uMnangagwa useyilethile inguquko eZimbabwe useguqule lokhu lalokhuya kwaba lobubelo. Kodwa uthi lanxa kunjalo amazwe ayizitha la alokhe efuna ukumkhipha embusweni ngoba efuna kungene umuntu wawo onguJamisa.
kambe ngabe uyakubona ukuthi sisuphe kanjani ngatsho njani ukuthi ubaba uMnankagwa seguqulile inoto yona inoto isiwa nsuku zonke idola leZimbabwe seliyi 129,000 RTGS hayi insumansumane nje umuntu omdala ozama ukutshengisa ukuthi bavumelana bavikelane leZanu PF ngalokho thina asingake sabathini ngoba kule public relations, international relations esiyihloniphayo uma engomunye ngabe phela uyaxoxa sitha lo baba uChamisa kanti ukuhamba public asifuni ukugoromba ngabantu abadala ngoba singakhuluma sebeza ukuthi asihloniphi sibona ngani ubaba uphosisile okuthiwa namapapesi kanti uthini ngabantu abafela emajeli njengabo Sikhala noJacob Karivume.
Lona uhambo lukaChamisa kwele South Africa libona luphumelele yini? Libona bekhona mpela abazaphenduka bezevota ngemva kokuzwa inkuthazo yakhe?
Uhambo lukababa uChamisa ngumuthi abantu bonke sebesithi elections seziphuzile. Singathi ukukhuluma kwakhe kupha abantu amadlabuzane lomdlala ukuthi ngabe ama-elections akusasa.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye uyaqhubeka ngemikhankaso yakhe njalo ngempelasonto obeseChipinge lapho athembise khona uZulu intuthuko. Nxa engamvotela ibandla lakhe kukhetho olwedluleyo ngo-2018 uMnankagwa wathembisa abantu okufanayo kepha iningi lithi impilo isinzima kakhulu nanku umnotho utshabalala imihla ngemihla. Sixoxela umnumzana Belief Gawule ilunga leZanu PF.
Okukhona yokuthi nxa sikhangela isimo somnotho asibuyeleni emuva bitha sikhangele ukuthi lapho esivela khona eduzane lapha kwenzakaleni ngemva kokuthatha uMnankagwa ethatha umbuso sihlangane lezehlakalo ezinjengento njenge-COVID. I-COVID yiyo ebuye yaphambanisa inhlelo zonke zomnotho ayikhona eZimbabwe kuphela umhlaba wonke jikelele kwazise nje nxa sikhuluma nje sikhangela kathesi lezimpi lezi eziphakathi ko-Russia le-Ukraine zibuye njalo lazo futhi zatshayelela zalimaza umumo wonke okhona umhlaba wonke jikelele. Into kazimanga kuhle emhlabeni nkomo lakhangela lakwo South Africa ungabe akhangela eZimbabwe kuphela kusho eZimbabwe kuphela into ezambanga khona wena eSouth Africa umakuthelwana kwethu khona ukuzima ukukhangela esikhathi esiningi imali zezibuya zikuhle zivelele eSouth Africa kaletha kula mali akulanamisebenzi khona ngale kade into zonke ziwomile uwomile indawo yonke nkomo ngomumo womhlaba atsho weZimbabwe kuphela. Yiwumnyama kuphela esihlangane lawo ukuthi sithi vele thina sinjalo umkhono wethu vele bantu vele uphansi ubuvele ubhazalele laphinde zahlangana ezihlakalo zenezinyakazenezi kwenze umumo wabamubi ngamali kodwa usukhangela futhi inkomo yokuthi kwesisikhathi kulezinye izinto esimele sizikhangele sizibone ukuthi zenziwa ngabomu ezingathi yisabhothayo ekhona eyenziwayo ngokukhwezwa kwezinto ngabantu abakhweza bengalazi zathu kodwa bebona ukuthi sesilandi-election yikokubi khona fana nkomo khona kwakwezinto kunjalo.
Abamabandla aphikisayo baba Gawule bathi umnotho ubulawa ikwehluleka kwenu ikwehluleka kukahulumende wenu njengeZanu PF. Bathi lifaka imithetho amapolicies angalunganga abulala umnotho kanti njalo bathi lilenkohlakalo kuZanu PF yini libulala umnotho ngokweba inotho yeZimbabwe efana legolide njengalokho esikubone kuAl Jazeera.
Okukhona nkomo singakhohlwa ukuthi umsebenzi wenkohlakalo lowo xa siwukhangela hayi asingawukhangeli kuphela sithi thina kumbe ngaphi ungakhangela ebantu eZimbabwe la njengolasitha ngangikhuluma ngisithi mina khangela ama-councils even alala aranwa i-opposition i-corruption ekhona kungcolile konke khangela amadolobha nje abovikosa aranwa yi-opposition ala amadolobha lala ukhangele uzathola ukuthi i-corruption ikhona indawo yonke biithi kuzalo PF biithi ku-opposition konke kuyafanana i-corruption ikhona ngiyavuma ukuthi i-corruption ingeyiye yezinto esezibisele emuva inhlelo zokuvusa kuselela umnotho welizwe ikwimali eziningi zilahleka emsebenzini yenkohlakalo even emaphoda lapha silahlekelwa izimali eziningi kakhulu ezimele zingabe zingena ezikhomeni zikahulumente odwa ezingena ezikhomeni zabantu ngokunjalo-ke asikhangeleli-ke siyese siyaphambili futhi ukuthi hhayi ayisiko konke nkomo wokuthi singakhangela sithi thina uhulumende sithi uyehlulekile laphana uyehlulekile ha asikhangeleli umumo wakhona kathi wona njengoba ngisitsho mina ngithi kathi ezimbabweni ngingasala ngaphi umhlaba wonke jikeleza ukhala ukuthi into ungazimanga kuhle kumisimo somnotho esibangelwa izimpi zabo-ukraine labo-russia ukukhweza amafutha kungakhwela amafutha kumbiso kuphele yonke into
umnumzana Belief Gawule ulilunga lezano PF sixoxela ekobulawayo inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ isiwatshaye indiva amazwi kamphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima yena othi uhulumende uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo uMavima utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi iholo leli lizakhutshulwa ngedola leZimbabwe kanye lama-allowances abhadalwa ngedola laseMelika uthe bazakhulumisana ngalolu daba lezisebenzi zikahulumende emhlanganweni wabo weNational Joint Negotiating Council sixoxele sikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUZ umnumzana Themba kuye moyo
siyamuzwa lathi uhulumende egxoxa esithi uzasengezelela imali ngemali yakwesezimbabwe langemali yase-amerika okwakuqala ngicela ukuthi sithi thina siveleka silaholo lemali yase-amerika iholo lethu lemali yase-amerika yi-zero cents bese sithola i-allowance ye-COVID le-allowance engelabizo esiyinikezwa nguye uhulumende kumali ye-RTGS kuyinhlamba ukuyibiza sithi liholo kodwa-ke yikho lapho esihlangana khona lomholo wethu phinde sinikezwe enye imali ebizwa nge-$80 kodwa yona ibuya i-RTGS okuthiwa isebenzisa i-rate yamzukwana ifakwa ngezinye indlela uhulumende nje uyaxoxa nxa ikhuluma ngokwengezelela abantu imali khona kuvele kungela mali abayiholayo
ngiyazi ukuthi kalithanda ukukhuluma njengababalisi ukuthi lihola malini kodwa nxa ungayihlanganisa imali eliyitholayo ngamadola asemelika le amadola ezimbabwe ungathi yimalini njalo isilela ngokunganani nxa liqathanisa le mali elifuna ukuyiholiswa
empeleni kunzima ukuchaza iholo lombalisi ngoba livele lingekho kodwa-ke thina-ke njenge-ATUZ sahlela sabona indleko zethu sazibona ukuthi zidinga i-$1,260 ukuze umbalisi enelise ukudinga indleko ezibalulekileyo i-$1,260 akuso mali eleja phakathi akula kuzijabulisa ngama-basics okuqakathekileyo okudingakala emuntwini ukuze enelise ukunakekela imuli yakhe okwemali esiyiholayo sibili kathesi siyabe sithethisana nxa sikhuluma ngokuthi kule mali esiyiholayo akula mali engabala ukuthi iyaholwa ngumuntu sikhuluma nge-RTGS akula mali ongathiwa iyaholwa ngumuntu sikhuluma nge-allowance iholo eliyilo elidingwa ngumbalisi esiyibiza njengokuthi living wage i-$1,260
uhulumende njengoba esithi akalayo imali eliyifunayo akula yini enye indlela elingayekethisa ngayo likhulumisane lihlangane phakathi layo uhulumende
uhulumende uvala abantu amehlo ngintatheli ntungamili maesithi ngala i-US dollar lokhu sikutsho ngoba sibona uhulumende enikeza abantu abangazange bacele imali ekuqaleni le muva sambona enikeza ama-MP ama-$40,000 enikeza ama-deputy ministers ama-$350 inikeza ama ministers ama $450 zimali lezi US dollar le thina sebesicela i-1260 awukhange nokuthi kuphuma ama-1260 amangaki ku-40,000 kungensuku zatshwala lapha simbona uhulumende enikeza amajaji imali engangama-400,000 enikeza ezinye inkokheli izimali ulazo uhulumende.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. INewsday ithi ugatsha lwePublic Service Commission solulaye izisebenzi zikahulumende zonke ukuthi ziphatheke kuhlelo lokufunzwa imicabango lembono yeZANU-PF oluqoqwe yileli bandla phansi kwesikolo salo seChitepo School of Ideology. Inkundla yeNews Hawks yona ithi uMphathi Ntambo bona ngokwethulwa kwemibiko onkosikazi Monica Mtswangwa uziyangisile kakhulu kungxoxo ayenze lomsakazo SABC kwele South Africa ngeviki ephelileyo lapho athe ekhuluma khona ngekhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo wathi ibizwa ngokuthi Zimbabwe Anti-Corruption Corporation kumbe Company. Kodwa likomishini uxolo kodwa likomishini Commission Sobo iZimbabwe Anti-Corruption Commission. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Seveni njani umasenga lo khuluma ngilaphe kobulawa ayiphumule madoki hayi zanu-PF siphelele umphako leli sifake ngenyoka efileyo abantu abayebephiselwa into ezingenancedo lezi basukuma abantu bayivota ngobuningi baphuma laba abantu ezilongezi kungaba namavoti amaningi bazayishike kuleti ento okhulunywa ngutuma ukuthi abantu bezimbabwe sebekwazi ukuthi umnotho wiswa yezitha yiziphi lezo zitha waye bebehlula yena ukuthi bazimise njengohulumende wobusasa njalo bona balazo yini isitolo umbuzo ukuthi bona ezabo izitolo zichiphile yini ezabo izitolo abalazo yini isitolo akekho nesitolo phakathi wawonke zonke nje izigebenga zezano phakathi wawonke akekho nesitolo yini ezabo izitolo zibiza njani iprice bathengisa ngamabhondi yini yini bathengisa ngamabhondi yini njalo izitolo zabo zichiphile yini umbuzo lowo phakathi likele imbuzo asitsheni lo sochuma wakhona lo uhlezi umana
bingelela enkundleni litshona njani basakazi hayi siyayizwa izano umkhuba wayo lokhu iqhubeka ngomkhuba wayo kuhamba irobha abantu abantu labo bevuma abantu izinyani lomnyanga likhala lisiya emakhankeni abantu abajabulileyo njengalo ubaba engubejabulile ethi khona sokubonakela ukuthi umnikazi ngubani ngicabanga ukuthi yilo izinyani lomnyanga elikhala lisiya emakhankeni ngoba izithembiso zezano aziyindawo nje siyazazi sokusele kuphela abangaboniyo emehlweni abayibo abangabe lokhu betshelwa nje into efanayo for 43 years njengoba limzwile lo mama lowo unkosikazi kaChristopher Mutswanga laye uyafana nje lomkakhe. Abantu bathathana babuya bafanana lengqondo zabo. Ethi mayibuzwa umbuzo obuzwayo kodwa engaphenduli, kuyayangisa ukuba le pride embi engalancedo abantu besuphela kangaka. Kodwa yena ngobe sigesutha uzezokhuluma nje into engayisiyedelela abantu edelela umhlaba. Eta abantu baseZimbabwe baphila kahle, bafundile, bafundele ukuyahlala kwamanye amazwe.
Sithi seven zamukhila hayi siyancenye ngeZimbabwe yethu lapha, hayi uzima bukhona lesimanga abantu abaloko besathi zano zano isimo sinje emhlabeni worojo mnanga kube kutazela yenzeka ukuthi lokuthi khona eza yenza ukuthi lokuthi kathesi njengoba ilizwe lifile linje akithi hayi angazi ukuthi thina abantu abamnyama sikabantu abanjani umuntu zethu akwazi ezinjani. Hayi bakithi kasike sitshintsheni bakithi siphila nzima kangakaloko sesathenje isizulu lomhlaba umuntu osimbonayo ukuthi vele kanancedo kithi. Hayi asifotele imicimbi eliphikisayo TTC. Hayi bakithi asisameni ngamandla wonke khiphe emcimbileni ngiyacela sibili. Hayi azoma impilo esiyiphilayo le hayi five years futhi
Abuyibo Studio 7 ninjani balaleli lapho alo ngindlovu okhulumayo lapho sinjani lani basakaza ukips lapho lawo nkomo uPresident Zulu ngifuna ukucebisa ku-honorable uChamisa lapha ukuthi ngibangathi nxa kwabe ukuthi bakhuluma enye into babesebenza etshiyeni lento abayikhulumile. Xa kungathiwa abantu basuke ebantwini kabakhethelwe abantu labo bakhethwa abantu kabafakwe beyibo abakhethwe ngabantu, hayikhona ukuthi sebekhuluma into bebe besebengasayenzi. Ukwenza njalo kutshengisa ukuthi kabatshiyananga futhi lezano, bangakuyenza lokho baba bengatshiyananga futhi lezano. Ngabaqonde eqinisweni lokuthi into abayebeyitshela abantu yabayenzayo. Nxa bethe amakhandidethi akhethwa ngabantu, ngabayithatha amakhandidethi akhethwe ngabantu ukwenzela ukuthi kungabi lokuxokozela ebandleni, ngoba kungaqalisa ukuxokozela lingakhethwa litshintshela abantu into elibayazise yona libe selibatshintshela abantu abasoze balikhethe.
Linjani linjani kwistudio 7 balaleli nabasakazi, sibonga lo msebenzi elisenzela wona, lisitshela izindaba zonke zasekhaya. Kodwa ke mina ngedwa ngithi abantu bemathebelelendi kabayekele ukuba belokhu berojwa berojwa kulokhu kuthiwa kuzayenziwa lokhu kuzayenziwa lokhu, kumbe vele ngingathi mathebelelendi, ngithi abantu kabayekele ukuba belokhu bevota beqanjelwa amanga ngomnanga gwabo naba belokhu bethi kuzayenziwa lokhu. Kunini kunini vele kuhlala abantu bevota kodwa kuqanjwa amanga? Kade kumele kuke kuphume labo bonaba bomhlobo nalo wodwa, kuke kungene laba abantu besindebeleni labo bake babuse, ngoba kunjenje bazaba belokhu beyakha kibo khona le Mpumalanga thina sihlupheka ngapha emathebelelendi.
Sawubona Studio 7, sawubona Studio 7, linjani basakazi bethu? Ngiyakhulumisa yita yabantu bakithi mani abayekeli ukurojwa mani. Hayi iqembu lezano mani lihlukumeza abantu kakhulu mani, nokuhlala libaqambela amanga libathembisa izulu lomhlaba lenza lokhu lalokhu, mali iqeda nje ukuvotelwa litshaya ikhona liyahamba liyaze libuya after 4 years sokusikela umnyaka yabantu kuvote. So abantu abazama ukuphuma kikho lokhu mani beke beyihlukanelizana, asizame nokufaka iqembu elitsha esizakwazi ukuthi sikwazi ukubonisana sikwazi ukukhuluma lathi sizwakale, ngoba izana akula nto ungabatshela bekulaleli phande ukuthi bekurobhe nje bekuqambela amanga.
Emsakazweni salibonani emsakazweni kuStudio 7, ayi siyazizwa lezi ndaba ezikhulumayo basakazi abahle. Mina indaba yami lapha namhlanje ngikhangela nalabo abancintisanayo kuDCA uSimon Sokhetho, ngicela mazima kuphela sike sivuse inkophe, sike sivotele lathi TCCC, sike sibone ukuthi uyenza kuphi uma uChamise ngawini, sike sitshene nomnankagwa sesidiniwe ngesenzo zakhe bantu. Ngiyabonga ngiwela Redube khona phecelezi South endaweni yamaMthatha.
Ngikubulise abasakazi nabalaleli beStudio 7, namafisha nokhuluma igama nguThulani Dlovenka ebondweni sikhobokho. Ngidinge ngithathe ukubonga ubaba uPrince Dube Kosibanda ngokukhuluma akwenzayo ethi uGawule akahlukane lento zaseHarare kabuye ekhaya. Ukusuka leso sikhathi uGawule hayi uthule impela uphelelwe ngazi ukuthi aqonde kuphi ngazi ukuthi ayenzeni. Uyinyoka nje namakhanda amabili angazi ukuthi aqonde kuphi.
Kungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe ungasithumela awakho kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi ukuhlamukela uhulumende wakwele Russia okwesikhatshana okwenziwe ngumholi webutho elizimeleyo ele Wagner umnumzana Yevgeny Prigozhin kuveza ukuthi izinto kazimanga kuhle kuhulumende kamongameli Vladimir Putin. UBlinken wethule amazwi la izolo emsakazweni we-ABC. UPrigozhin yena okhokhela ibutho elilwa ngokubhadalelwa leli uveze ukuthukuthela okukhulu ngolwesihlanu esithi amasotsha akhe ebeselubhekise eMoscow okuyisigodlo seRussia ngenjongo yokuyakhipha umphathintambo walelo lizwe obona ngezomvikela ngoba esithi ubhombe amabutho akhe alwa kwele Ukraine. Kodwa usuke wahlehla ngoba esithi ubone ukuthi kungachitheka igazi eliningi. UPrigozhin ungumngane lo Putin. UBlinken uthi ukuxabana kwababili laba kuveza ukuthi impi yabo kayihambi kuhle. Sixoxele umnumzana Difa Dube olandela ezombusazwe njalo elwela amalungelo kaZulu.
Umholi weWagner laphana uProgression into le ayenzileyo yokuthi ahole abeqembu lakhe noma ahole amabutho akhe ukuthi ahambe ehlasela edropheni laseMoscow kuthiye abantu abaningi bale confusion eli kakhulu. Kodwa ke asingakhohlwa ukuthi ngaso sonke isikhathi lapho okusuke khona kube khona impi kuba khona njalo abanye laba ababesuke bekhwezela impi leyana abadinga inxeba lokungena ukwenzela ukuthi bayenelise ukuthi baqhubeke phambili njalo betesta amanzi befuna ukuthi babone ukuthi umfula lo ungabe utshona okungakanani noma ungabe usatshona okungakanani noma isiziva singabe sisasele ngwe yini noma ayisekho okuyinto abasebenzise lawa abeWagner ukuthi babone ukuthi kuyeleliseka lokho yini noma cha. Njalo okunye ukuthi bahambe baze bayifika laphana kusuke kwaba ngendlela ezimbili khona ukuthi abeWagner lo provision waba ngumuntu owayeseduzane kakhulu lobuholi beRussia wabe ngumuntu oseduzane noPutin yikho kwenza ukuthi astadise noma azwisise ukuthi umbuso weRussia ungabe kuwukuthi uxokozele okungakanani okwamenza ukuthi abe legunya elikhulu lokuthi ayenelise ukuthi aqhubekele phambili lokwezama ukuthi ahambe umango lo obekade sewuhambile bese kusele 200 km ukuqela ukuthi afike edropheni laseMoscow.
ELeRussia lilizwe elilebutho eliqinileyo kanti lilezikhali ezinkulu ezigoqela ezempubhiso. Umlisa lo kahle kahle eqala indaba yakhe ubethembeni.
Umnumzana lo nxa sithi siyakhangela yena okushuthi wakhangela wathemba ukuthi izikhali lezi asazitholayo ayeziphiwa nguye njalo uPutin ngesikhathi encedisa uPutin ukuthi beahla ancedisa uPutin ukuthi ahlasele lizwe lase-Ukraine. Wayesezibona ukuthi yena useqine enough kokuthi yena usengaba ngumuntu osengathi mhlawumbe njalo lokusondelana kwakhe eduze loPutin wabona engathi usengumuntu osengangenela elizwe laseRussia ayefika aketule umbuso umbuso kamnumzana uPutin ngenxa yokuthi wayesefunde okuningi njengoba ngikhulumile phambilini ukuthi wayefunde okuningi ngokuzisondeza eduzane loPutin njalo lokuzibandakanya eduze loPutin. kodwa ke into engazange wayinanzelela wamisjaja wangasacabangisisa kahle ukuthi ilizwe lase Ukraine ilizwe lase Russia izikhali abalazo ezinkulu kakhulu angasozwe yinelisi ukuthi azimele.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo kaZulu futhi ulandela ezombusazwe zomhlaba. Sixoxela ekwele United Kingdom. Kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi owenu untungamilinkomo. Lichone kuhle.